Thina njenge-MDC siqalise umnyaka sithule nzima gadalanga. Uhulumende ka-Idilo uqalise umnyaka ngoJanuwari evulala abantu baseZimbabwe, bonke abantu baseZimbabwe, wabopha abakhokheli bethu abagoqela othatha uNwente, Amos Sibaya, oJob Zikala, baningi abakhokheli bethu, oMasara futhi oMasara. So siqeda umnyaka sibisana nohulumente, sazama ukutshengisela emgwaqweni, wagcwalisa amapholisa, sazama ukuyenza i-Hop of the Nation address, wathumela amapholisa eMorgan Tsvangirai House, basibhula. Konke lokhu kwenzakale lo nyaka, i-economy yeZimbabwe isiwa, intengo zikhula, amaZimbabwe edubeka. So thina njenge-MDC sithi 2019 ube ngumnyaka onzima, it's a year that we want to forget first. Ngakho ke njengamaZimbabwe sithi wehlulekile u-ED, wehlulekile, it's been a disastrous year. And ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe. Bezizame u-PF yakhe.
Manje umnyaka lo esiwuqalayo liwubona njani? Zikhona yini inhlelo eliziqoqileyo?
Thina njenge-MDC sithe sizaqhubekela phambili, silwisa ePhalamende yaseZimbabwe, sizaqhubekela phambili ku-local government, sizame ukuthi sibuse ngendlela enhle kuthiwa yi-service delivery. Simake sure ukuthi ama-councillor ethu, OMP bethu, abakho corrupt lento ezinjalo. Plus futhi sizazama ukuthi sikhulume la ubaba uMbeki ma kuvumeke ukuthi kube lama-talks lawa senze kwenzeka ukuthi sisebenze ndawonye namanye amaZimbabwe. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi sizaqhubela phambili sitshengisela evro esingatshengisela khona ikakhulu emgwaqweni. Sizama ukuthini kube le nguquko enhle eZimbabwe. Sithi maZimbabwe bophani ziqine ngoba sekuseduze lapho esiya khona. Uyeza uhulumende kaZulu, uhulumende oyintando kaZulu, uhulumende lo khona okayidiwa amabutho amasosha low, sokumele uthabalale. So thina sithi njenge-MDC, let us get ready for change. Change is coming. Asebenzeni ndawonye maZimbabwe.
Manje nxa usithi umbuso useduzane, ukhuluma ngombuso we-unity government yini kumbe kukhona okunye esimele sikukhangelele?
Thina njenge-MDC sithi asifuni lakuzwa nge-government of national unity. Siyayizonda, asifuni lakuyibona, asibuyeni lapho esavela khona. Thina njenge-MDC sithi sifuna i-national transitional mechanism. I-national transitional mechanism ayisiyo yebandla zamapolitiki, yawo wonke umuntu weZimbabwe. Sabe siyacela ukuthi kube lohulumende nalowo 2 to 3 years sibese sisiba nama-comprehensive reforms, sibese sisiba nama-elections. So thina njenge-MDC asifuni ukuzwa nge-government of national unity. Ngifuna futhi ukuthi abalaleli bazi ukuthi thina njenge-MDC amanga aluhlaza akhulunywa yi-Herald ukuthi thina sithe sizajoyina i-Pollard. I-Pollard asisoze safazayijoyina. I-Pollard asisoze safazayijoyina. Asifuni lakuzwa nge-Pollard, asifuni ukuzwa nge-government of national unity njenge-MDC.
Manje i-transitional authority le lifuna ikhokhelwe mbani?
Yikho ukuqala sicela ukuthi kube le-national all-inclusive dialogue. I-national all-inclusive dialogue le izavumelana ukuthi ngoba ababa ngabantu abangama-leaders e-transitional mechanism, and then from there i-transitional mechanism le iyayenzakala e-Ivory Coast, e-Sierra Leone lezinye iindawo ezinjalo, iyabe incedisa ngabo-SADC, e-AU nabo-United Nations, and then kungaphela uhlelo kube sokuthatha sokuvota. Ngakho-ke thina sithi i-national all-inclusive dialogue izakhuluma ukuthi bani ozakhokhela.